ayiwa ungcwatshelwe eLady Stanley kobulawayo ngemva kwenkonzo yokumvalelisa eqhutshelwe eSelbourne Park SDA. Uvaleliswe izihlobo abangani kanye lamalunga ebandla lakhe, wona amchazwe njengomuntu obelothando njalo ezwisisa izikhathi zonke. Nangu umgcini sihlalo wezaphu eMatabeleland South, uMnumzana Ndodana Moyo.
Ubaba ochithe isikhathi sakhe esiningi impilo yakhe yonke ayiqedwe esebenzela ukukhulula isizwe. Ubaba uMbayiwa ubekhona mhla kuqalisa imbono yokuthi kakuphunywe. Ungomunye wabadala baba lezibindi, waye ofa even umuzi wakhe wavuma ukuthi imhlangano yokuthi kuvuselelwe izaphu ingene emzini wakhe. Ubaba uMbayiwa udlale iqhaza elikhulu kumaCongress, engomunye walabo abaqoqa iCongress yakuqala ukuthi iphumelele. Ungomunye wamadoda alanda ubaba uDumiso Dabengwa ukuthi sekonakele kakuphunywe. Ngiyakhumbula kuqalisa ukuvuselelwa iparty, wayebambe isikhundla esifana likaSecretary General, kodwa wahlehla wabuyela emuva. Ubuyiwa kuCongress wavuma futhi ukubuyela emuva, ubengomunye wama-presidential candidate.
Elinye njalo ilunga lezaphu uNkosikazi Doriso Moyo uthi uMbayiwa ubesamukela izikhalazo zabo zonke njalo ebaqondisa nxa bephambanisa.
Ngoba ubaba uMbayiwa ubekwanisa ukusikhuza lapho esingayenzi khona kuhle. Ubaba uMbayiwa ubezwisisa wonke isikhalazo ebesizikhalazayo. Khathesi kubuhlungu kithi ngoba sakwazi ukuthi siyatshela abantu ukuthi lapha sekuthi yena ebengumama wephathi. Kungubuhlungu silahlekele and ibandla lethu libuhlungu nxa belahlekelwe ngubaba uMbayiwa ngoba ithila kuphathi yethu izaphu igerile latrenia livela kwizaphu laba yizipra wangena ku-ami kwa yizaphu asengwatshintsha ukuba yizipra. Akazange wasigeza, azange wageza ibandla lakhe ngesepa lanamuhla uze wafa elokhu elandela imithetho yebandla lakhe.
Abanye bakhuthaze ukubambana kuyiwa kukhetho luka-2023 ukuze kutshintshwe uhulumende kube lo mbuso okhululekileyo okuyinto ebiloyiswa nguMbayiwa. Owake waphatha isikhundla sokuba ngumongameli wezaphu ngemva kokubhubha kukaMnumzana Dumiso Dabengwa, uMnumzana Isaac Mabuka laye uthe balahlekelwe kakhulu.
Ubaba uMbayiwa sasebenza sonke kuzaphu ngesikhathi siseselobaba uDabengwa eku-National Executive. Sasebenza sonke njalo mina sengu-acting president, yena engu-treasurer. Hayi, sasebenza kuhle mpela. Umuntu wayezimisele ekhuthele enhlanganisweni. Ngathi mina sengithe sengi-stepper down, wayefuna ukuba ngu-president. Kodwa uthe later watshintsha wathi hayi kungcono wathatha isikhundla sokuba ngu-national chairman, okuyiso ukuthi uza kuparticipate kakhulu enhlanganisweni. Unfortunately, we have lost him.
uMbayiwa uzelwe mhla ka-4 Mpandula ngomnyaka ka-1956, okutsho ukuthi ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamashumi phose ayisikhombisa i-66. Wangena empini yenkululeko ngo-1973, kwathi ngo-1975 wabotshelwa ukuphatheka kwezombangazwe. Ngo-1976 wachaphela kwele Zambia labanye besiyafundela impi yenkululeko. Kuthiye umkakhe labantwana abane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.